Inhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi bonke ababalisi kumele behambe emsebenzini kusasa. Loba uhulumende esithi uzaxotsha bonke abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Usikhwicamfundo Dr. Kabafira Joe, umkhokheli we-PTUZ, uthi akukho emthethweni ukuba kuxotshwe abangahlatshwanga njalo bengabingelwanga ngemfanelo nguhulumende. Uhulumende wathi izisebenzi zonke kwakumele zihlatshwe kungakedluli mhlaka-15 ngomfumfu. Umnumzana Paul Mavima, umphathintambo ohlangothini kahulumende olubona ngezisebenzi, utshele iphephandaba le-Herald ukuthi bazaxotshwa bonke abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Love Joyce Banda, okuhlangothi lwabatsha kuhlanganiso ye-PTUZ, uthi ababalisi bonke kumele behambe emsebenzini kusasa.
Akula ngitsho utitsha oyedwa osetholile incwadi yokuthi angabuye emsebenzini, ngakho-ke kabavuke bahambe emsebenzini njengenjayelo. Siphinde sitshengise ukusola kwethu ukubana indlela ohulumende aphatha ngayo indaba leyi kayisiyo ndlela esiyikhangeleleyo. Bekufanele kuhlalwe phansi kukhulunyiswane.
Usikhwicamfundo Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yezinta, uthi akwaziwa ukuba uhulumende uyakwazi kumbe hathi abantu abahlatshiweyo labangahlatshwanga ijekiseni efaneleyo.
Ukuthi usethe wabacazulula kakuhle ukuthi abangahlatshwanga ngobani njalo wabaqamba ngamagama basizakuthola. Kanti lathi incwadi ekhomba lokho ukuthi sokuqalile ukuthi kuyasebenza ngomvulo lweviki lesingakakutholi.
Umnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, uthi uhulumende akumelanga abambe ngamandla izisebenzi ukuba zihlatshwe ijekiseni le.
EZimbabwe umuntu kabanjwa ngamandla ukuthi ayivaccinate. Ngakho-ke ukuthi uhulumende uzafosela izisebenzi zakhe ukuthi ziyevaccinate, abe semtshela umuntu ukuthi lapho ungavaccinatanga ngezizathu ezaziwa nguye lowo muntu engabuye emsebenzini, kuyadanisa kakhulu. Kodwa akumangalisi ngoba vele nje nxa ukukhangela uhulumende izisebenzi zakho ziphatha njengezigqili. Uzathola ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi imali abayiholayo incane, iyesabeka lokuthi vele ungayikhuluma ebantwini. Kalandaba lakho ngumuntu nje vele uhulumende asewakuthatha ukuthi izisebenzi zakhe uyenza akufunayo ngesikhathi asifunayo. Kuye nje it's modern day slavery. So nxa sebatsheleyo ukuthi bengabuyi, hayi, akulanto emangalisayo vele nguhulumende nje ongalaleliyo.
Uhulumende uthi ukuhlatshwa kwababalisi lezinye izisebenzi kungehlisa inani lababanjwa yi-COVID-19 ezikolo. Kusenjalo, uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi bafika phose amathathu bahlolwe batholakala belegciliwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula izigidi ezintathu, 3.2 million, kuthi asebehlatshwe okwesibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye, 2.4 million. Kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye, 4,657, asebulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye.